Ngibona ayimi uPresident Mugabe wenze uphazamise kakhulu njalo wenza iphutha ngokuthi ekele udaba lokuthi ngubani ozathatha umbuso ngemvana kokuba yena sisuke kuwo luhlaziyo la ngubani la ngubani. Ngesikhathi ayenze khonokho vele usike wazilulaza kakhulu wazitshengisa ukuthi yena ukukhokhela kuyamehlula. Ngendlela kade ucadangela ukuthi ukhokhela ngayo ukuthi phela yena wazi yonke into njalo ibandla lenza lokhu akuthandayo. Ngibonani khonapho ekwehluleka khona kakhulu, satsho nje langembani ukuthi kwehlulekela kakhulu ngokwenza udaba lolu lube ngolukabani lobani. Kangiboni ukuthi kusiya phambili uzabe uyathole ukuhlonipheka njalo nokuthi abamphikisayo bangani bayesaba. Sokuzamele asebenze kakhulu lakubandla lakhe esebenzisa inhlangothi ezifana lamapholisa, lama-CIO, lamasocha ukuthi aqhubeke enze umbuso wakhe ungadilizwa ngabantu abakubandla lakhe.
Ukusiya phambili ubona kusenzakalani kuleli bandla, sokungomhlambi kaze lusile kokuphela na?
Ngibona mina sokumi ngaleyo ndlela ngaphandle ukuthi uMgabe angathola ithuba lokuthi aphangise nxa kuyikuthi lisesekhona lelo thuba aphangise agombolozele uMnangagwa amazise ukuthi hayi ngendlela leyo wena akula lapho oqhubeka ukuthi yakhona kumbe mhlawumbe amkhiphe la kweze politics ngendlela yokuthi uMnangagwa angeke asuke azame ukwenza esika nkosikazi Joyce Mjuru. Ngaphandle kwalokho, ngaphandle kokuthi uMnangagwa angabeka phansi isidingo sakhe sokubusa, ngibona kusibanzi kakhulu ukuthi uPresident Mugabe abuye enelise ukuziholela inkomo zakhe esibayeni sinye.